inyamazane njana zililifa lethu yikho sizinakekelela kakhulu izulu wonke akumthabisa izilwane ngasiqathanisa labantu izilwane thina ziyingxenye yokuphila kwethu ngoba ukuze abantu abaningi bebezobona bathi ufuna zona izilwane ungazi na zilwane sezingasekho izothekele zethu zizabuya zizoyenzani njalo izilwane zidlala indima enkulu phakathi kwesigaba ngoba inani lezinyamazana kuzange zidlule kakhulu njalo kulaloko okuthiwa ziyabhalansana zonazodwa inyamazana ngokudala kwazo kodwa ngokwenzakaleyo hhayi asento ekahle esikhabisayo.
Ye, wena uhlala khona ngapho-ke eFolos ujala ubabona abo laba abazingela izilwane lezinto ezinjalo ubonani imali yangikhona engenayo iya ngaphi?
Ngiyangizwe bekhuluma kethi mnanazi iyangikhona ingxenye iya kule indawo engxenye iya kumnikazi we-anti company yangikhona kodwa vele kulo mthetho ovele obhalwe phansi okumele ulandele ngendlela yona efaneleyo hayi khona ukuthi umuntu ezenzela okwakhe ongayisikho emthethweni okungabhalwanga phansi eZimbabwe okufunekayo bengasifakele wabo umthetho.
Ye, kodwa-ke nxa sibona-ke baba Moyo ngendaba le yezilwane khona ngapho-ke eFolos singathi abantu bathini sibili ngokuthi kumbe ziyabachithela izifuyo zabo ziyabenzela lokhu lalokhu kume njani?
Kule ndawo eziphambanisa khona esingathi kusema-reserva ngoba izilwane nazo ziyakhangela ukuthi ukuhamba kwazo kuhamba njani kodwa kunezinye leziyana esezixhwalileyo esezijwayele nje ebantwini ukuzimela eduze labantu yizo-ke eziphambanisayo abantu bangifana abazithandi kangako kodwa zingaba khona kulo mthetho olandelwayo ukuthi kuzizwa be-national party bezidudule hayi khona ukuzibulala bayazidudula ngaphandle ngaseke yilesa esixakileyo ukuthi sesibambe umuntu yikho-ke abale mvumo khona ukuthi besile kodwa isikhathi esiningi bayazidudula ezisendaweni yaze kumele zibe khona.